okwenzakalayo eZimbabwe kuyadanisa kakhulu ngoba leli bandla lizithi liyabusa leli likaMnangagwa leli ekuthiwa iZANU-PF. Lithi liyabusa lilosekelo kodwa liyavimba amanye amabandla ikakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi-ke lenze imihlangano lenze ama-activities alo lingene ebantwini likhankase. Liyavinjelwa liyanqabelwa kodwa-ke elezanu-PF ibandla silibona likhululekile. iZANU-PF layithe yabomonzora siyibona ikhululekile. Kuvinjwa kuphela ibandla elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa le-Citizens Coalition for Change. Kodwa-ke ngezinye indlela bangabe bekwenza besithi bayamnqabela kodwa-ke yikumkhankasela khona lokho abantu bakunanzelela konke okwenzakalayo. 2023 abantu bazakhuluma ebhalothini-ke uzangena kaChamisa-ke obakwenzayo uzama ukumvimba-ke soze kusize lo.
Babuchuma nansi indaba kuthiwa amapholisa asekela ibandla lenu leZANU-PF.
Okokuqala emvunuma sikufake sobala yikuthi indawo lendawo zonke kulomthetho okhona omele ulandelwe. Indaba zembusazwe lezi indaba zamaphathi kuyazakala ukubana nxa ufuna ukwenza imikhankaso nemihlangano le ethize uyayenzela kwalota khona udinga i-clearance emapholiseni, the local police station lapho uyabe ufuna ukwenzela khona umcimbi wakona lowo ufuna ukuwenza. Thina njengeZANU-PF asikaze sikweqe khonokho ngoba mhlawumbe siyibandlela ibusayo. Hhayi, nxa sifike esigabeni sihle sifike ku-local police station siyobika ubana bakithi sicela imvumo sifuna ukungena lapha silomkhankaso kumbe silomhlangano kumbe siledili kumbe kuyini uyabe kukhona kodwa siyabika. Lokwana kwenzela khona amapholisa labo bebekwazi ubana hhayi esigabeni sabo esithize kulabantu abathize abazabe sizinto ebefuna ukwenze naleyo. Khonokwana kuncedisa ku-security sector ukwenzela khona noma kulento engafuna ukuvuka bavele babe sebeqaphele kudala bekwazi khona siphakathi siyasebenza siyenza into esiyenzayo phakathi khonaphaa.
Naso babuNdlovu, lina liyabhudlukela kuphela yini kaliwazisa amapholisa?
Amapholisa siyawazisa ngoba umthetho uthi kumele siwazise amapholisa kodwa kabalalungelo-ke ukuthi bayale ukuthi imhlangano yenziwe. Okwabe yikwaziswa ukuthi kulo mhlangano othile kumele wenzakale. Kasiyenzi imhlangano singabazisanga, siyabazisa ukuthi kuzaba lo mhlangano nje. Kathesi amapholisa akwazi ukuthi isikhathi sokukhampenela ama-by-election nxa bebona abantu bebhoda befaka ama-posters bengena dodo-do becela-ke usekelo-ke ebantwini akudingakali ukuthi kuzoku-aplayelwe lokho kutshelwa amapholisa. Into evele isazakala yenzakalayo kodwa-ke nxa sizaba lo mhlangano ozaba ku-public place amapholisa siyawazisa. Esikhathini esiningi ajayele ukuthi ayale nxa-ke umhlangano lo wenziwa yithi ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa. La amanye amabandla iZANU-PF labazawa beZANU-PF bavunyelwa sibabona nje besenza abakufisa kukwenza loba yisiphi isikhathi kodwa thina-ke siyabe sifakile i-application-ke amapholisa angasivumeli ukuthi senze lowo mhlangano. So yikho siyabona ukuthi hhayi kule-selective application of justice elizweni lele leZimbabwe. Kodwa-ke hhayi kuthiwa selidumele emansumpeni mbe kuthiwa ingungu ngakhala kakhulu-ke iyabe siza dabuka. Sibona ngani ngo-2023 zadabuka ingungu le sikhala kakhulu.
Ye, naso babuchuma kuthiwa ngo-2023 kalidobhi lutho la kuma-by-elections la abuyayo ngenyanga ezayo bayakhuluma ubabuNdlovu bathi kalisoze lithole lutho.
Esikhalangeni bathi kona topela tobona. Ngapha kithi esindebeleni bathi kona hhayi hamba juba bazokuchutha phambili. Okusalayo u-26 manje seseduze uyafika njalo okusalayo u-2023 laye seseduze futhi uyafika. Sizabafundisa-ke amajaha lawa ukuthi hheyi iZANU-PF yiphathi endulo, iphathi e-revolution, iphathi ongasuke pho kuyidla nje ngokubona ama-Twitter emaningi usibona kanti hhayi vele sesihlaye wadlula. Hale ingungu le angazi isigogo sakhona isigogo senyamazana bani ayidabuki ngitho yakale kale kakhulu sikalakala sibi kakhulu bona nto izadabuka but uzabona phela iloku ihamba phela zikundukundu kundukundu avela asipheli umoya mani ubona sambeni sibona.
Baba Ndlovu, siyazi ukuthi uyancintisa lawe kukhetho lwamakhansila koBulawayo. Uhamba njani umkhankaso njalo, kuyini okuthembisa abantu abazavota?
Umkhankaso wethu-ke kwa-8 koBulawayo hayi uhamba kuhle. Sikhuluma kunje nje siyabhoda sifaka ama-posters-ke ekwade 8 ngubo yenjamzilikazi Stone Groove le Paperfields. Ngesaturday sizenza i-official launch ye-campaign emagrawundi ngengubo yentsha e-bus stop nxa usanda kudlula evali khona phanalongulu Feverot.
Baba Chuma.
Ngizwe umalume wami lapho esithi uyakhankasela aba ungikhansela njalo bayalotsha ngesaturday be futhi ngizwe ukuthi kanti malume yabe kule nyama yina sengiqala ukuwoza vele funa ukubuya kwabantu bakhokho sizowosa lawo. Kanti mina ngiyagqoka yami iligali ephelele esibili ezalo phevu uniyiqethanyana le nyama lami ngizidlele ngitshaye bazi malume.